Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 12 zibandlela 2024 ngo Chris Gande endameni zethu lamhlanje. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel buthethwe izolo kwele Netherlands.
Even kule embargo umvimbela wezikhali owe UN ukuthi uhulumende weapartheid wase South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi i-state of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende weapartheid wase South Africa.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu.
Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo, to be honest, ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kulokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona.
Uzulu welokithi lephumula South koBulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School.
Uyabona umoya osegod ukhanya vele lelo demoni sebesivakatshele ngapha koBulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu.
Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba olwethulelwe umthethwandaba weInternational Court of Justice ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHague kwele Netherlands. Iqula le South Africa elisemthethwandaba lo likhokhelwa ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ronald Lamola. Ele Israel lithi lihlasela ele Palestine liphindisela ukuhlaselwa elakwenziwa ngamabutho eHamas awangena kwele Israel nyakeni yabulala abantu abedlula amakhulu ayisithupha kwathunjwa abangamakhulu amathathu. Kodwa ele South Africa lithi ukubulala mahlayana abantu bakwele Palestine abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 23,357 osekwenziwe ngele Israel kwephula isivumelwano sokuvimba umbhuqazwe esasayinwa ngamazwe omhlaba ngomnyaka ka 1948 agoqela ele Israel. Ele Israel lona likhangelelwe ukupha ubufakazi bokuzivikela kulolu daba lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala, i-State of Israel yayilobudlelwano obukhulu le-apartheid state yase-South Africa. Even kule embargo umvimbela wezikhali owe-UN ukuthi uhulumende we-apartheid wase-South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi i-State of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende we-apartheid wase-South Africa. Ngakho uhulumende wase-South Africa wakathesi uyakukhumbula konke lokho, uyakwazi ukuthi State of Israel yayilobudlelwano le South African state apartheid. Ngokunye ukukhona lokhuya. Nokwesibili, iPalestine, inhlanganiso zayo ezihlukeneyo eziningi zilobudlelwano obuningi lohulumende labantu base-South Africa. Bekulokuvakatsho okuningi ade kusenziwa ngabo Desmond Tutu besiye Palestine, lama-Palestinians besize South Africa. The Palestinian Liberation Organization ibilobuhlobo lohulumende wase-South Africa, le-ANC. Le liberation movement ya kuleli lamanye amazwe e-Africa. Ngakho akumangalisi ukubona uhulumende wase-South Africa ephakamela i-Palestine esiya kumthethwandaba womhlaba. Kwenzakala i-history, imbali, kubuye kwenzakalele politics. I-South Africa la iyafuna ukuthi ime ngenyawo ezimbili emhlabeni kuthiwe i-South Africa ithe. Like labona laphana ukuhlukunyezwa kwe-South Africa ihlukunyezwa yi-America ngobudlelwano bayo le-Russia le-China. uthola ukuthi la eSouth Africa sithola ithuba lokuthi TTA lani sesilixophe emehlweni njoba lani besixophe emehlweni indaba lelobudlelwano lababulali indaba lelobudlelwano labantu abenza kanje abenza ama crimes against humanity la konke yakho ngakho kwenzakala umthetho ukufinde kwenzakala le politics kushangene laphana ngokubona kwami
siyabona ukubana elemelika liyakhonona ngokwenzwe ngele South Africa singabona yini ele South Africa uhulumende kumbe ezinye iziphathamandla zifakelwa izijeziso zenotho ama sanctions
kunzima kakhulu ngoba kulokho kwePalestine iSouth Africa imi phezu kweqiniso esithi ngesilungu yi-moral high ground kuzoba nzima ukuthi okwele America lijezise iSouth Africa lijezisela ukuya ku-International Court of Justice ngobana ungahluza kahle uhlaziye udaba lwakho nizothola ukuthi iSouth Africa imi ku-higher moral ground imi leqiniso imi labantu abahlukunyeziweyo ngakho i-America la izaba lamahloni okuphumela egcekeni ilwe le South Africa ibanga lokhu ingadinga isinye isizathu sokulwa ngaphandle kwale njalo okunye kumele sikuzwisise ukuthi nga iSouth Africa ihambisa iIsrael emthethondaba womhlaba ivele ihambisa iAmerica ngoba iIsrael ekwenzayo militarily ngezikhali ekwenzayo ngenkulumo ekwenzayo nje konke okwenzakalayo jikelele ePalestine ikwenza ngezibusiso langokusekelwa yiMelika wonke umuntu onakekela ipolitics yomhlaba uyakwazi ukuthi iIsrael ngomzwane nje we America. I-America yiyona ekhuthuzelayo, yiyona egqugquzelayo, yiyona ikhuthazayo ukuthi yenze lokho ekwenzayo. Ngakho-ke singathi South Africa ithole intunja yokuthi ithi ku-America uyabona ukuthi ungcole kangakanani, uyabona izenzo zakho ukuthi zimbi kangakanani. I-South Africa nje i-America ingazonda yenzeni kodwa izobulawa ngamahloni ukuthi itholakale isandla sayo silegazi ePalestine.
Hello-ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eliZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu kumazwe alikhulu abecutshungulwa. Linhlanganiso yethule umbiko wayo omnyaka ka-2023 lapho eyakhangela khona obuye kusenzakala izehlakalo ezamazwe alikhulu. Umbiko lo uthi ilungelo lephulwa kwabezindaba labaphikisana lohulumende. Sixoxe lolwela lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla saqala ukumbuza ukuthi uhulumende okhona kwamanje uyephula na ilungelo likaZulu okwedlula ukamnumzana Robert Mugabe na.
Ya indaba le bayithi ngesilungu i-human rights kumbe amalungelo abantu kumbe ngesishoneni bathi khotseretsevane ngibona ngazani uhulumende lokhona lowo. To be honest, speaking right deep from my heart, ngibona ngazani yena ngokwakhe ube ngcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi uMgabe sesekhona kumbe singathi First Republic njengoba le i-Second Republic kulobungcono ngezizathu ezithi ngikhangela mina ama-properties ezibra kwayenziwa ama-committees ukuthi kabakhangelwe ngodaba lolu then they report back kuye njalo khona ngale lelungu lenhlanganisweni yakhe kumbe kucabinet yakhe. Ngikhangele njalo i-issue yegugurawundi uyiphakamisa wayibeka laphana wayibeka laphana uhulumende lowo khathesi sisezinduneni ngenhlelo zangikhona.
Lona udaba lokhetho oluhlala luthiwa impumela yakhona iyaphikiswa ayisiyo eyabivumelana labo bonke ababe bengene kukhetho kuthiwa ngabe Human Rights Watch udaba lokhetho yilo olunye oluba imbangela yodlakela locuku lokwephulwa kwelungelo loluntu uyavumelana lakho yini lokho.
Udaba lokhetho nxa kukhethwa ama-councillors, kukhethwa ama-MP, kukhethwa bona u-president, abakhethayo bona nxa bethe bona kulungile lokhu ababe bekufakile angiboni ukuthi umuntu ongaphandle angasola kukho. Nxa sisiya ekhethweni kungaba lodlakelwa laphana lalaphayana okunye thina siyabe singela ubufakazi lakho sikhuluma ngilapha mina ngikobulawayo eziqintini zemathebhelelendi zonke ngikhangela ngohlelo lwe-peace building enhlanganisweni engiyabe ngikuyo kasi sengisihlangane lohlakelo yebo kambe bangabe bekhona babe behamba bethusela laphana lalaphayana kwenziwa zinhlanganiso zonke nje eziyabe zithe zaphuma zagijima zawenza khona lokhu ngaphandle nje kwamanye ama-political parties njengezaphu kanisengizwe vele ngokuthi kuyayethusela abantu kumbe yaba lodlakela laphana kumbe yona izaphu kayinzenge ngizwe ifake amaripoti yokuthi khona bahlukumeziwe so kuya ngokuthi khona i-approach bona abantu abahlanganayo bona ku-ground bona bodwa abayibo ababe bekhankasa babonana njani baphendulana njani I think kona lokhena kudinga ukuthi wona amabandla abe ephathekile ekhethweni behlale phansi bebe le peace building committee ekhangela nxa zonke nxa kusiba lama reports anjalo bebona ukuthi bona bangamisa njani njengama political parties kungakaze kwami umetheka kwafika emapoliseni bebonisana lokhena kuzadala ukuthi ama candidates labo bonke lama party wona lawo oyabe ethe waphumelela bantu bebambana izandla ngobana kade beyabe bekhankase kuhle emkhankasweni yabo singabe sukuzwela mayidi mhlawumbe kwelikhatshana kwamanye ama-province kungabe kusenzakala khona lokhu kodwa kakula mngameli welizwe kumbe ugovernment at government level ongaphume emegcekeni laphana ethena hhayi akuthaywa abantu
lo ke ngumnumzana Max Mgandla ongalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele khuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa etshele iphephandaba lobulembo lezim live ukuba akwaziwa ukuba inyawo lezi ngezikabani kodwa ngezomuntu ogqoka izicathulo ezingu size 6 kumbe 7. Ngokunjalo bathi abangaba lolwazi lokuthi lo muntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele bawatshayele ucingo kunombolo ezithi 0292603266 kumbe bathinte ipolisa iliphenyalo ludaba ku 0775503357 izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo Nyakenye kubulewe abantu abalikhulu elilamachumi ayisithupha 160. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ukansila ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Ayi into iyadadisa mfowethu Nkomo. Into sibili esukubenza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zonke zona lezi esizikhokhelayo kobulawayo. Ijesi nje so sicela njalo se aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezilephupula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebelokuganga kulama-rituals kulento ezenziwayo ngabaphathi ke abantu so isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthakathi phakathi kwezigozi ezinhlele zakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba nomuntu nje ongasincedisaale njengokuziphetshana nje ubuphosa ezandle kedela amapolisa or kumaletabo kuma suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba baganga bayenza le into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthethwandaba
ukukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako bulawayo kansela kungaba kusenzakalani kulezi suku kobulawayo so kungumhlambe kazelusile yini
uyabona umoya osegoli ukhanya vele lelo demoni sesivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu kuyinto kakhulu edalisayo kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi samthwakazi into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhethi zanjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga abanye ke izona sezizigebenga-ke ezikane zidinga ke imali or impahla ezigage kulezi njengaboma-cellphone
umakabe kukwini ukuthi bethathe bethengisa into le ibona kakhulu ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu abantu abaningi nje abasela i-source yakhe i-source of income and abantu abasesali ukuthi bebhabhata into ezila even ukubulala umuntu ukuthi umndeni note or ukuthi lithole lokhu-ke akutholayo ibuke libona lezulu lokunabona alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuleki na umuntu nje impilo yomuntu ngipho ukuthabalala kanjalo nje
kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo
into ke sabezama ukuthi sigcine-ke phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hhayi bakwakithi impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo unkulunkulu edala umuntu wakudala ngomfanekiso wakhe ukuthi abantu kokuqala kumele sesake inkosi ungazisaki wena sake inkosi eyadala umuntu
lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansila kaward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-studio 7 Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza ukunakwezulu lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olubona ngomumo omkhathi olwe-Meteorological Services Department lwazise ukuthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelele ukuthi lizakuna lilinenge elizweni lonke okweviki yonke. Ngenxa yokuphuza ukuna kwezulu lokhu abalimi sebekhuthazwe njalo ukuthi bahlanyele izilimo kumbe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Abafuyayo sebekhuthazwe njalo ukuthi balime ukudla kwezifuyo njengoba amadlelo ekhangelelwe ukuthi azaphangisa ukuphela. Udabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech eMathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni.
Khathesi sesisalelwe lithuba elifitshane kakhulu ukuthi silime sivuthise. So izulu nxa libuya ekuhlangeleni siyabe sikhangela izilimo ezinjengenduba zesintu bezilala omaqhuta esesukuthi yi-traditional peas okwasathi ukuza sipaw peas lidala. Singahlangela i-sugar beans, singahlangela imbambayila, singagcumeka imbambayila. Singahlanyela le-sunflower yikho engingathi kwesinye isikhathi kuyavutha nesikhathi esifitshane xa liqhubekile lifina izulu.
Izulu elinayo leli liqakatheke kanganani kubalimi khathesi?
Otherwise izulu khathesi selifunela ukuthi limilise nokukhulisa lokhu ekade sesivele sesikulimile sakuhlanyela. Sibhangelele njalo ukuthi izulu liyabe lizasincedisa ukuthi lesi silimo esesiphakeme abalimi nxa lithela amabafaka i-fertilizer yokuzalise i-toxin and then kakhulukazi izulu lifunela amanzi, silifunela amadlelo ngoba imfula kayikagelezi okuya nabo. So indawo ziyazibe lamachibi xa sikhangele endaweni zabotsholojo ngapha kube lamachibi abe khona agcina amanzi izifuyo zinase khona kuze kuyefika kubojulayi kuphosa kungena ku-August kusiya ngokuthi izulu liqine nini kuna. So izulu lokho esifuna kakhulu inyanga labalimi izakhamuzi yamakhaya izindaba emadolobheni kade sisho kuphilwa ngamanzi amabhoho.
Sikhangela-ke abalimi abafuya izifuyo ezijiyeneyo ngalesi sikhathi belima ikuyini abangakulima kumbe abangakuhlanyela ukwenzela ukuthi baphathise izifuyo zabo nxa amadlelo engaphangisa ukuphela njengoba izulu liphuze ukuna njalo likhangelele ukuthi lizaphangisa ukuphela laphana.
Abalimi abangakuhlanyela kathesi ikudla kwezifuyo okunjeabo velvet bean otshani yempu olapulapu nokunye nje utshani benkomo abangakulima emafusini abangakulima kula masimu abo alalukayo sisenzele ukuthi isimo sesikusika sikomise sikugcinele ukuphi izifuyo zethu ebuthiya nanga sokugalisa ukwehla ukutholakala kwamadlelo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole Agritech eMathebeleland North, ubexoxa icingweni lo Tabo Kancube Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, Studio 7, igama lami Khumelezi Ndlovu Isibongo, imfaniso iSt Luke's. Athi njengoba lo kuthiwa nguChabango lokhu efaka abantu abavotela, kathi uChabango vele yena uyini? Ake lingijikeleni ukuthi uyini uChabango khonapho. Ake lingichasele ukuthi uChabango uyini kuTripsi. Kutho ukuthi phela iChamisa la uyakwazi ukudlelwa ngabantu lokhu.
Sanibona Studio 7. Sabonga basakazi Studio 7. Sibonga laphana kuSABC laphana ngokuxoshela abantu abatribalist lapho. Sicela ukuthi baxoshwe permanent, bangabe sasebenzela umsakazi umabona kude wezwe. Behlambalaza inkosi yethu kabuhlungu kanje. Kwamanye amazwe lokhu ngakwenza uyakufela lo. Ngithwane nengwenya lokhulumayo. Intimando madonseli kwambolunye mazimbile sifuze khabonina. Ngibonge basakazi bami lapho e-studio 7.
Studio 7, siyalibingelela. Sicela lathi bakithi sike singene sike sizwe emoyeni imbono yethu. Khona manje kule ndaba yokuthi amadamu yahalele ayagcwala ayaphuphuma, kodwa uma ubheka ngaphesha ngojuni lakithi emandebeni sikhala ngesomiso esikhulu esingakaze sihlangane naso. Lokhu akusethusi ngoba angithi kwathathwa ilitshe lete sasiyacela kilo komanyangwa le izulu balibhidliza balisa kibo le. So bayithi laba bantu angazi ukuthi kahle bazazi bazilukeni namakhwapha. Ningabi mude kulokho, ngiyabonga. Abasihloniphe, abafundi kusihlonipha. Bengafundi konke nje okusho ngapha esiNdebeleni bakusekiwa khona le mashonaleni. Ngiyabonga.
Studio 7, sibonga izindaba esethu yadura. Indaba le ibhebhethekiswa abantu basemashonaleni nesinkosi lobhe kodwa yathengisa ibizo. Akuyona iqiniso lindaba. Inkosi lobhe yalithengisa nelizwe ngoba inkosi lobhe yalwa kakhulu lamakhiyona fana egadadi laphana amabutho awesifa undiwa yayithengisa nilizwe banxa yathengisa ilizwe phela wayezalwelani namakhiyona ethengisa ilizwe wayezakulwa njani namakhiyona njalo uma inkosi lobhengula yathengisa ilizwe wathengisa ilizwe lasemathempeleni kathengisa ngelizwe lasemashonaleni. So bona kubahlupha ngani kahle kubahlupha ngani ngoba bona yibabaya lamakhiwa besuka khona lemashonaleni bezothengisa ilizwe lasemathempeleni bezohlasela inkosi lobhengula labona sebezojika sebeinkosi lobhengula yathengisa ilizwe yayithengisa nini? Umuntu wathengisa ilizwe umkhokho wabo umbuya nehanda wazothi umkhulu wabo uRobert Mugabe wathengisa ilizwe futhi ethengisa izipa yabula abantu-ground esisebenzisana namakhiwa sezojikela mkazi sebesithi ye inkosi lobhengula yathengisa ilizwe sakhozi lingeli sihloni basemashonaleni. Ngizalibiza ngokuzwe benu ukuthi basemashonaleni ngoba yini elikukhulumayo lokho. Ye i-MRP rayithi kuqhunywa lapha sihluka nabantu labo abantu besichuza ngale ndlela basikhulula e-ground kanti sezilokhu bechuza zinkosi zethu lobhengule sekuyokuhlonitsha abantu sabantu basemathibaleni mani. Siyabonga.
Livuka njani mthwakazi. Siyabonga. Indaba esisilethela zona kube sokusiba lodaba lolu olwe-ZBC lolu lukhulunywa ngamantombazana laba abathi lobhengula wathengisa ilizwe ngejukeni. Kula ndaba imfundiso vele abayifundiswayo ungazi uye ngaphi into yabo abayikhulumayo abakufundiswayo, but sifuna ukukhuluma iqiniso bani kuthiwa kuyenziwa idibhethi ngaba abantu bakhe behlale phansi ukukhulunywa ngoba umbusuka lobhengula wachithwa yibo bona abantu bempumalanga besitshoneni behamba lamakhiwa egadade laphana i-history yonke ikhona lasematopo ikhona i-history yakhona. So bona sebezama ukuzigeza ukuthi bezenzingathi abantu abaklini vele balomhawu laba abantu including i-history ezipra ama-records akhona bathatha baqamba amanga ngawo kathesi. So vele kakumangalisi inzondo le abantu bangatshona bezihlupha ngabantu labo yikubona bazibenzisa le ku-ground vele into zabo vele baphila ngakhona ku babusa ngamanga baphila ngamanga.
Sakazi we-Studio 7 injani thina siphilile nathi sibonge bonge ukwamukela emsakazweni. Msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli mina ngigcinekile kakhulu moya ngalabo bantu laba abathethisa inkosi lobhengula bethu wathengisa ilizwe kanti abantu besishonele vele bazobahloniphanini abantu besiNdebele bazobahlonipha phela le nto le abayenzayo idala ingxabano ithi thina abantu besiNdebele. Mina asisoke sabathanda abantu besishoneni abayenza kakhona, abasihloniphi, abazama ukusihlonipha. Le mfundisi yabo le abayitholayo le abafundisana imfundiso embi, abazame ukusihlonipha. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezo engaphansi kwe 2 minutes.
Elomeli zali lamabutho angafika amakhulu ayisithiyagalolunye eSyria nazenkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu e-Iraq njengabanye abaphakathi kwemizamo yokunqoba iqembu lamalwecatsha ele-ISIS. Ukunyanga ezedluleyo, amabutho eMelika ahlaselwe ngabalwayo besekela i-Iran besebenzisa izikhali ezigoqela indizamtshina zama-drones lama-rockets okubangele ukuthi kulimale abeMelika. Elemelika lihlezi ligcizelela ukuthi lizaphindisela ukuhlasela lokhu ngesalo isikhathi langokuthanda kwalo. Kungakafiki kumhla ka-4 kuyonale inyanga kazibandlela, elemelika beliqophe indawo ezibalisa lapho okuqeqetshwa khona abalwayo nalapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngabe-Iran ezabangela ukuthi abambalwa belimale. Mhla ka-4 kuyonale inyanga, elemelika liguqule indlela elilwa ngayo eyokuvikela amabutho ngesikhathi isikhulumeli sesigodlo sezomvikela eMelika isePentagon, uMnumzana Patrick Ryder etshele intatheli izindaba ukuthi mhla ka-4 kuyonale inyanga ngehola lechumi lambili ebusuku ngesikhathi se-Iran, amabutho eMelika athatha inyathelo elifaneleyo ngomnumzana Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari owazakala ngokuthi ngu-Abu Taqwa owayekhokhela iqembu le-Barakat al-Mujaba. UMnumzana Taqwa wayephatheke ekuqoqeni inhlelo zokuhlasela abeMelika. Inyathelo leli elathathwa eMelika labulala elinye njalo ilunga le-Harakat al-Nujabal, njalo kubalulekile ukuthi kwakuyikuhlasela lokuzivikela lapho okungabulalwanga abantu makhaza kumbe izakhiwo. UMnumzana Ryder uqhubeke wathi amabutho eMelika ase-Iraq lapho anxuswe nguhulumende walelo lizwe ukuthi aphathise ngokuqeqesha langokuxwayisa ngendlela zokunqoba i-ISIS lokuthi elemelika liqhubeke likhulumisana le-Baghdad ngokuthi amabutho eMelika angavikeleka njani. Ugcizelele ingozi engalethwa yi-ISIS kusasa lamanje kulandela ukuvuma kwaleli qembu ukuthi yilo elahlasela ilizwe le-Iran. Wathi, lizakhumbula ukuthi kuseminyakeni elichumi edluleyo ngehlobo elizayo lapho i-ISIS eyayiseduze le-Baghdad esasungula khona imizamo yokuyilwisa isithumbe indawo eziningi ze-Syria le-Iraq. Ngakho ofuna ukubona i-ISIS iphenduka, ukutsho uMnumzana Ryder. Uqhubeke wathi, ngakho kufanele sigxile ekunqobeni i-ISIS. Asisoze sithikaze ukuvikela amabutho ethu nxa esengozini. Elemelika alidingi ukulwisana le-Iran, asidingi ingxabano lamaqembu alwayo, kodwa asisoze sigoqe izandla sivume ukuthi amabutho ethu ethuselwe singathathi amanyathelo okuwavikela, kugqiba uMnumzana Ryder.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba olwethulelwe umthethwandaba umhlaba ngele-South Africa elethesa umlando wombhuqazwe ele-Israel beluthethwa izolo e-Hague kwele-Netherlands. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngelifisela impela sonto elithukela igama lami nguChris Gande.